Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare ngemva komhlangano wePolitbiro uMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu-PF uMnumzana Obed Mpofu uthe ukhetho lolu luzaphindwa ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, iMashonaland Central kanye leHarare. Umpofu ulandise izizathu ezenze baphumela lesi sinqumo.
Kuzakhangelwa bonke laba abazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu, bazabotshwa, bazagwetshwa nxa kuphela amacala. Njalo laba sebenze njalo sebevunyelwe ukuthi bame kula ama-elections la esaba lama-rerun lokho kuthi asiphinde ama-elections, bazakwaliswa. Kuvunyelwe laba abahlonipha inhlelo zephathi. Njalo kula abantu abaningi ama-candidates kade buyile ukuthi bafuna ukuthi bangene kuhlelo lwama-primaries, bedlula over 10,000. Angazi 10,000 esinti yingaki, but kuyatshengisela ukuthi azake sibe lesifiso esingaka kubandla lokho saqalisa ama-elections ethu.
Ama-primaries ebandla lezanu-PF aqhutshwe kule ngxabangxoza enkulu egoqela udlakela, ukwethuselana lokuqilibezela. Ziningi ingqungquthela zaleli bandla ezinqotshiweyo njalo ezikhononayo zisithi kazamukeli impumela ngoba ziqiliwe. Omunye wazo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Chris Mchangwa, yena onqotshwe eNorton. Kucatshangelwa ukuthi ukhetho lweNorton lolu lulapho ukwenziwa kakutsha. Ihlangana iPolitbiro yezanu-PF lamhla bekulabasekeli baleli bandla abavelele kuzigaba ezivalisa iMashonaland West, iMashonaland East, leMashonaland Central abekade betshengisela phandle kwesigodlo sezanu-PF bethwele amabhakane alemibiko etshiyeneyo echothoza indlela lolukhetho oluqhutshwe ngayo. Omunye wabo ngunkosikazi Silindeni Chishefu oze kulokhu kutshengisela evelela eMashonaland West.
Silapha ngehlangano wethu weZanu-PF. Abantu bonke laba kabavotanga, amabiso abo bonke aswele emashini. Nxa kwakuthiwa umuntu ebizwa ukuthi angene endlini evote, uyabe lokho esweleka, ibizo lakhe liyabe lingekho. So asazi ukuthi amabizo wona lawa wonke ayanga ahambe ngaphi.
Unkosikazi Josefu uthi ufisa luphindwe hathi endaweni ezilitshumi kuphela lolu khetho, kodwa endaweni zonke zelizwe. Lanxa ziziningi iziphathamandla zezanu-PF ezinqotshiweyo ezithi ukhetho belungakhululekanga ngakho kumele lwenziwe kakutsha, umongameli Mnangagwa uthi akusoze kwenzeke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.